Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Lingali Puganjan is Lugandaba, Olamgela Msagazweni West Studio 7, Molestivili, Mtlaziru 16, Mbimbito 2021, Mukris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kamukela eminye njalo imithi yamajekiseni e-COVID-19 namuhla lanqabe lokhu bemadolonzima abantu ngokuhlatshwa. Enye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke njengendlela yokulondoloza amasiko.
Loba kuyiphisi nje item yesintu ifake emzimbeni ngoba sesiqala ukuthi sibuthe njalo isizwe.
Kwenziwa inkulumo yozokubona ukuthi kungavulwa na imingcele yelizwe.
Naku sokuvulekile phela siyakwazi bana unengi lethu siyazisebenza so ngathi uvuleke kanje sesilethemba bana hayi kuzathutsha
kambe ibandla lezanu PF lingaba selisesaba uhlelo lweMDC Alliance olokumanyanisa uZulu phambilini kokhetho oluzayo na.
I-leadership yethu vele i-intact, wonke umuntu yakwazi isikhundla sakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwemukela omunye njalo umuthi wamajekiseni e-COVID-19 othiwa yi-Sinovac ophiwe eZimbabwe ngeleChina kungelambadalo. Loba inkundleni yokuxhumana e-Twitter, isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba uthe indizamchina eZimbabwe izafika lo muthi lo namuhla njalo yaphathiswa ukuza lomunye umuthi welizwe elingumakhelwane elingaqanjwanga igama. Lokhu kwenzakala inani labafuna ukuhlatshwa lokhu lisiba phansi kakhulu. Owake waba umphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorera utshele Studio 7 ukuthi nxa abantu bengaqhubeka bengafuni ukuhlatshwa kuza kuba lodubo lokugcina umuthi lo ngoba ungalutho ukonakala ungahlala isikhathi. Ugatsha lwezempilakahle luthi selukhu lwaqala uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kumaviki amathathu adluleyo sokuhlatshwe abazinkulungwane ezintathu 34,051 kuphela. Amajekiseni afika namuhla ngawokuhlaba abantu abazinkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu 300,000 ngoba umuntu munye uhlatshwa kabili. Uhulumende ubikwa esephakathi kwemihlangano yokubona ukuba imingcele yelizwe ingavulwa na kumbe ihlale ilokhu ivaliwe. Ikomiti kumbe i-task force eyabunjwa ngenhloso yokukhangela lolu daba ibikwa ikhangelelwe ukupha isinqumo ngasiphi isikhathi. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi basakhulumisana ukuze babone ukuthi imingcele ingavulwa na. Amanye amazwe angomakhelwane afana lele South Africa elomkhakha we-coronavirus osuxhwalile. Ukuvulwa kwemingcele lokhu kukhangelelwe ngabaningi ikakhulu abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma othi umnyaka lo ubumele ulethe ububelo kwezomnotho.
Umnyaka lo ngumnyaka omuhle kakhulu uNkulunkulu sicabangile sibili wasilethela izulu esile minyaka eminingi singaliboni. Izulu elinje lacina kudala sibili manje lo nyaka hayi uNkulunkulu sicabangile sibili siyakubongela khonoko. Kuyajengisela bana nqendo uhambe kuhle sibili hayi lo nyaka sizavuna sibili okuzwayo okuzayenza ukubana i-food security yethu ibe nganeno. So siyabonga uNkulunkulu ngakhonoko njalo sesibongela njalo bana hayi uhulumende laye usiyekithi sile emithetho yethu nemigoqo ebibamba ezomkonomi naku sokuvulekile phela siyakwazi bana unengi lethu siyazisebenza so nxa sokuvuleke kanje sesilethemba bona hayi kuzathutsha bese sicelela kube lobana uhulumende ahambele phambili ayovula ezindawo ezifanana lasemabhoda amabhoda kavulwe ngoba abantu noma ungavulanga amabhoda bayabe lokho befohle sesilahlekelwa zimali uhulumende ade engazithola ezamajuti phela njalo sokusiba labantu abazangena lapha bengahlolwanga ubhubhane lolu olwe COVID ngakho ke mina ngibona ngathi amabhoda lawo kavulwe kuvule kuzovule sibili konke even laba bamabhawa kulantu abaningi abasenza khona phana lapha abaphila ngakhona phana akuvule kulungisiswe ngoba nxa uzavula imisika lemkambo ombala emsika lapha emakhokhoba la lendawo ezishiyeshiyeneyo usuyekele ukuvula amabhawa yabo sithi pho benze njani labo amabhawa kumele bebuye besebenze ngohlelo oluphansi kwe-WHO banakekele impilo zabo banakekele impilo zabantu kodwa asivulele indawo yonke ukuze ukuthi abantu bengali beloku belahlekelwa imisebenzi labo osomabhizinisi bengali beloku belahlekelwa imali
manje nxa sikhangele ukubana abamabhizimusi kakhulu amancane bayakhala ngokubana imali bebengayenzi ngesikhathi kuvaliwe ilizwe kathesi pho ubonongani bazavuka njani bathini njengoba lo hulumende wabaphathisa kanye kuphela ubona kungasoze kube na liphutha nxa uhulumende engaphathisanga ikakhulu abamabhizimusi amancane
abamabhizimusi amancane ye uhulumende bekufanele ubana ngabe uyabaphathisa sibili kodwa nxa sikhangele ukuthi nxa uhulumende laye engani uyehluleka kuhle phela ukubana abamabhizinisi abancane laba bebe lama-associations abo lapho bafakwena izimali bancedisane futhi labo ngoba kwesinye isikhathi kuthi avuke uzenzele ungamelela ukwenzelwa akulanto ehambayo siyakufisa sibili njalo sikuthazele ubana uhulumende ngabe uyangenela aphathise osomabhizinisi abancane laba kodwa kungabe ngumgoqo phela ozabayenza ubana behluleke ukubana basukume abayenze ama-cooperatives abahlangane ngama-groups batshayelane izimali into ihambe esikufunayo yikutona bathole ukuthi kona bakwanise ukusebenza bame njalo ngezinyawo zabo ngoba siyakwazi ubana yikho lapho uvela khona imali eningi yezischool fees yama-rent lani bese sithi mhlawumbe okunye siyabe singakucela ukuthi alaba abanikazi bama-buildings laba abasebenzela khona labo babe nesineke bengabavulali ngama-rent masinyane khonapho khonapho bebayekele bebevuke behlume andibana ke beseqala ukubhadala izimali zangkhona nxa kuyukuthi yilaba abathengisayo besebenza ngaphansi kwama-city councils la ashiyeshiyeneyo bona laba be-city council labo ababonakale bencedisa ngokuthi kona befaka ama-waivers kumbe bebavumela ukuthi hayi yenzana ama-payment plan enu libe libhadala mbijana ngapha lizama ubana laninjani livuke lisebenze so lokhu sokufuna i-effort yomuntu wonke sindawonye sonke sisebenzelana ndawonye abamabhizinisi beqoqana bodwa laba abanikazi bama-buildings labo bebuya futhi bezoncedisa khona ukubana kubonakala ukubana kuyancedisana njani abantu beze behlume beme ngezinyawo zabo
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo umnumzana Stanley Raphael Khumalo owazakala njengenye yenkosi zamaNdebele engumzilikazi wesibili uthi ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke ngendlela yokulondoloza lokukhuthaza amasiko kungxoxo wayiqhubele Studio 7 umnumzana Khumalo uthi ukhuthaza njalo abantu ukuthi bekhulume ngendimi ezitholakala esizweni sikamthwakazi kulokukhuluma ngezinye indimi ezifana ngesishona okungabangela ukuthi ezabo indimi zeyiswe asizweni ingxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7
bonga leli thuba esilitholileyo ukuthi senelise ukukhulumisana labo ithe sihlangene siyinkundla esikhosi sakomthwakazi ngapha savumelana ukuthi abantu kathesi emakhaya nasemisebenzini lapho okungeneliseka khona abagqoke isintu abasaziyo abantu baqalise nje ukugqoka isintu ngama-Fridays nje every Friday loba kuyiphisi nje i-item yesintu uyifake emzimbeni ngoba sesiqala ukuthi sibuthe njalo isizwe sakithi kungabe khanya kuyinto encinyane kodwa izaba lomthelela omkhulu umbiko lowo siwudlulisile nge-Facebook kodwa siyabonga ukuthi sikumemezele khona lapho akudingi ukukhuluma okuningi ngoba kasifuni dlame sifuna nje sikhulume sithule inkosi yiyo ezakikhuluma njengoba ngiletha imbiko ngikhuluma abantu bangaze futhi bangena phakathi badonselwe phakathi kodlame abanye abantu ngoba kasikho lokho esifuna ukwenza. Okunye osekumele sikuqalathekise ukuthi singaze sadonselwa ngabanye abantu ngendimi zabo besidonsela emizini yabo. Siqala ukukhuluma ulimi lwabo silapha komthwakazi. Komthwakazi silendimi eziningi sibili. Ngihlonipha zonke lezi ndimi ngoba ngezami njengenkosi yakomthwakazi. Asiqineni ngolimi oluza sikhulula kwamanje, ulimi lwesiNdebele. Ezinye indimi lazo sizabe sizikhuluma kodwa lolo lulomutsho kule into esingayo. Singaze saphongudonswa nje uzwa abantu kungadingeki uze sebekhuluma isishona esabacindezeli. Angilwi lasho isishona sihle kakhulu. Emashona lendi lulimi olumangalisayo ngiyaluthanda khonale. Kodwa lapha komthwakazi asimeni ngokukhuluma ulimi lwethu. Kunini sicindezele? Kunini siphongukuhlehlela emuva? Sinika abantu indawo engeyethu, siyisarenda nje. Wonke lokhu ngifuna kwenziwa abantu kabavume ukuthi bakwenze. Bazimisele ukuthi bakwenze. Njalo batho ukuthi inkosi umzilikazi wesibili othi sikwenze lokhu. Kufanele ngokwabo. UNkulunkulu alibusise khona ngapho ku-Studio 7. Ngibonga okwamukela ithuba lokukhuluma lenkosi umzilikazi wesibili ongiyokhulumayo ngalesi sikhathi. Inkosi yabethwakazi. Ngiyabonga kakhulu mamhlanga. Inkosi libusise lonke khona ngapho. Siyabonga.
Lo ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo wazakala njengenye yenkosi yamaNdebele engumzilikazi wesibili. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba lunye, uSithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, yena othi bayakwamukela lokhu njengabahlali bakobulawayo.
Kuyakwevele kwenzakale khonapho kobulawayo phela kwezinye indawo ezicacile emathebeleni. Kakume khona ubabongile esikhonje nabemsakazweni uyagqukuzela ukuthi abantu bakhethe ilanga ethize lapho abazagqokela khona imvunulo yabo yesintu. So ngokunjalo isintu siyivele siyingxenye yabantu, siyingxenye yenkolo yabantu, siyingxenye yamasiko abantu. Njalo ngakhanyisekelo sombuso welizwe leZimbabwe siyakukhuthaza ukuthi abantu bahlonipha amasiko abo. So ngokunjalo siyakukhuthaza lathi ukuthi nxa abantu bengavuma mbe bengathanda ukuthi bazenzele khonokho bakwenze. Not necessarily ukuthi bayelesenza isiko lesiNdebeleni. Umuntu lo muntu unesiko lakhe. Lanxa amasiko akhona kuyakhulumayo ngawo esingibone ngendlelana. AmaSuthu angenza okwawo, amaXhosa angenza okwawo, amaVenda enze okwawo, amaKhalanga, amaTuna, amaNambia. Okuqakathekile ukuthi amaNdebele layo yonke imihlobo bayilandele imvunulo yesiko labo.
Inkosi umnumzana Khumalo ikhuthaza njalo abantu ukuthi bengathatheki ngezinye izindimi ezingaveli esizweni sikamthwakazi. Liyakwamukela lokhu njengezakhamisi?
Uza owe wakhulunywa ngospeaker wepharlamente uMdenda sikwemunye inhlangano lapho eweteleni kobulawayo wathi okwenza ukuthi abantu bakithi beyise ulimi lwabo laye kakwani. Ngokunjalo-ke kumele ukuthi abantu bakithi baqakathekise ulimi lwabo. Ngaze ukuthi umuntu ekubuza ngalikhuluyo ulimi, phendula ngolimi lwakho ukuze abanye abantu labo bafunde ulimi lwakho. Ukuthatheka ngendimi zabanye abantu kisime ngakho. Umuntu ngakubuza ngesiSuthu phendula ngesiNdebele. Umuntu ngakubuza ngesiNdebele nxa uyisuthu phendula ngesiSuthu. Khonokana kuzenza ukuthi kukhanye ukuthi emaNdebeleni silendimi eziningi eziyizwe ezibophela ndawonye esingathi khona khona we are united in our diversity.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Indima ezitholakala kusizwe sikamthwakazi njalo ezikusisekelo sombuso welizwe zigoqela isiNdebele, isiXhosa, isiVenda, isiSuthu, isiDonga, isiKhalanga, isiNambia lesiVenda. Asizweni imbongi umthulisi moyo egcizelela amazwi kamnumzana Khumalo ngendimi ezehlukeneyo ezitholakala kwelikamthwakazi.
Yangithi sanibona mthwakazi omhlala phana njengamanje insolo phana MGM uDemet kodwa mina mahle bathali phansi kwelakithi lena. Bakithi isilo laphana bakithi inkosi umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo uyasicela bakithi ukuthi ngolwesihlani olunye nolunye bakati bakithi inkosi yami abantu mabagqoke phela kodwa imqhele abantu bafake phela imvunulo yesintu sibonise phela isintu sethu nokuthi singobani sibuyaphi sivusile phela amasiko ethu. Kunjalo laphana ngithi ntanga Tshivenda khosi igoba ramba zori butanu lingwe na lingwe bathu vambare phela ziambaro zwashu zwa Tshivenda ziambaro zwashu rine bathu ba tshithu kiri dumela mole waze wari khosi igoba gopela bathu ba Mdimo uri bathu botlhano le bongwe le bongwe bathu ba apare diaparo tsela tsa tshithu ri tsose phela ntho tsa rina tsa kgale ri tsose setso sa rina rine batho. Ke tsebe gore olege mang loena mang lina kimang but baba re utsona lina so ente ompona uri kiwang yes ke yona ntho e khopola ke khosi isilo isamandebele ya khopela mole still Rafael Khumalo kiri bayethe mzilikazi
lo ngumthulisi moyo imbongi ebisethula amazwi kamnumzana Stanley Rafael Khumalo owazakala njengenye yenkosi zamandebele engumzilikazi wesibili. Ibandla le-MTC Alliance lithi umbiko ukuthi abaphikisa uhulumende bahlale phansi badle amathambo engqondo usethuse uhulumende weZANU-PF. Ngemva kwamazwi omkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa awukuthi kuzaba lombuthano othiwa iNational Convergence oletha ingxazonke zelizwe, ibandla leZANU-PF lethula awalo amazwi liphikisa imbono le lisithi uChamisa usephelelwe ngumphako. Kodwa abalandeli bakaChamisa bathi sokusobala ukuthi ibandla leZANU-PF selisesaba ngoba uChamisa esephumele ecebo elingathwalisa nzima ibandla leZANU-PF. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga umbuzo wakho omuhle kakhulu. Uyananzelela ukuthi ibandla lethu selile more than 20 years. Lile 20 years senza ama structures, senza ukhetho lethu, ileadership yethu vele iintact. Wonke umuntu uyakwazi isikhundla sakhe. Ende labantu abasisekelayo kabameleli lokuthi kumbe njengoba sithi ukuthi ukhetho soluseduze. Wonke abantu abasisekelayo bamelele lelo langa olokhetho. Ukhetho sizimisele kulo.
Yona imithetho elawula ukhetho elalikhala ngayo phambilini kokhetho lwedluleyo. Siyabona ukuthi kayi kalungiswa. Manje lizangena njani kukhetho? Yona imithetho engalungiswa.
Okuyiwo vele injongo esikuyo ukuthi ama reforms kumele alungiswe. Sizazama ngayo yonke indlela ukuthi kusiyafika lolo khetho, whether siyahlalisana ematafuleni, whether siyahlalisana street deal, whether kunjani, kuzamele kusiya kulolo khetho ama reform eselungile. Ayisiyo nto okubele siyincenge emuntwini, yinto vele esemthethweni, yinto vele segudwini. Even la uPresident Nangagwa leZANU yakhe bayakwazi lokho. Lanxa nje besicabanga ukuthi ukuya kuma reform kuyabasiza, kodwa kulolu khetho kamboni ukuthi kuzabasiza. Ikakhulu kulezi insuku lokho bencenga bevika ngeCovid, bevika ngeCovid, kodwa bona beqhubeka kuyaba imihlangano beyeza iCovid. Yikho konke lokho esilomlando ukuthi silibandla sikwenze.
Umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla leMDC Alliance.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele News Hawks libika ukuba sokule mibuzo eminingi-ningi kulandela ukusayinela ukuba isibambiso sesikwelede sebhanga le-CBZ okwenziwe nguhulumende emele ihotela yembano Mana Hotel. Lokho kutsho ukuthi ihotela le ingehluleka ukubhadala isikweledi sizabhadalwa nguhulumende esebenzisa imali kaZulu eyemithelo. Imibuzo ekhona igxile ekuthini kanti kuyini okwenza ihotela yembano eseVictoria Falls eyaphawulwa ngumongameli Mnangagwa iqakathekiswe kangaka yona ingelani lokwenza lohulumende. Incwadi elotshwe ngusibalo khulu kahulumende umnumzana Meshack Sibanda iveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usevume ukuthi imuli yako Anira umlingisi wayesazakala ngelokuthi Bimbayi umdlalo kamabonakude othiwa Studio 263 kumele iphathiswe ngokumngcwaba nguhulumende. Unira wabulawa ngabantu ababefuna umthathela imali kwele South Africa njalo isidumbu sakhe sikhangelelwe elizweni kuyona le iviki. Okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani basakaza bahle. Hayi, yezwa sibili indlela lesakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu masilalele izindaba zenu. Hayi, sizohlonze ngempela, siyajabulisa. Mina ke ngithanda ukuba ngichaze okunye la. Njalo ngikhuthaza abantu bakithi amaNdebele ukuba abantu bakithi lingadadazeli liyele lahle. Ibandla elikhona komthwakazi, iMthwakazi Republic Party. Yilo lodwa ibandla elizaletha inguquko. Okukhona lokhu konke sikubonayo lokhu akungeke kusincede ngalokho. Khangela uzibone abakhokheli bakhona ngabakhokheli abangasibo bantu bakamthwakazi. Ungancedwa umuntu ongasiwakini ngayiphindlela. Asizameni bantu bakithi ukuba sizameni ukuba sihambe naleli bandla. Sizabona okuhle lokukhulu okuzasijabulisa phambili. Yilo lodwa ibandla elizasincedisa. Ngiyabonga bantu bakithi, ngithemba izakwenze njalo esiboneni ukuba singazenzela kanjani empilweni zethu, singalindi singabe ngokukhamisa niphele. Siyabonga. Ye, salibonani, salibonani basakazi abathandekayo. Njalo umsakazo yiwo sesithembele kiwo, asalandeli imisakazo liyani efileyo yezano liya. Sesithembele kona lowo umsakazo wabantu. Siyabonga kakhulu indlela eliqhuba ngayo, okhulumayo ngumoyo ngapha eBotswana. Indaba engikhathazileyo kakhulu emoyeni ekufundeni kwami izindaba ezinhleli ziphulayo ngizwe mayelana ngendaba yokuxotshwa kwabantu i-trade akusesilungu. Alani into imbi kakhulu, imbi ngoba manje ngiyaqathanisa la ngapha eBotswana uhulumende kayenza into embi kangaka. Ma kuthi abantu baxotshiwe futhi kabaxotshwa, abantu bayacelwa, becelwa benjalo bese siyakwakhelwa izindlu ngabe imizi yokuhlala endaweni ethile abazabe beyivumelene lalabo bantu. Kodwa lokho kokuxotshwa kwabantu kuyinto embi. Yipho sibona amazwe ebalungwini begaxa izijezi zokuphezu kwebandla lezabo. Mina lokukhulu ukuba lezi jeziso ngezezanu, izanu yona sifake izijeziso kubantu ukuze abantu bakhale ngalezi jeziso. Izijeziso zezanu ngenxa yokwenza kwazo okubi. Siyabonga basakazi, singathi ngaqhubeka linjalo lesakazi. Umsakazo indlela esakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu. Siyabonga.
Salibonani zihlobo nabangane leZimbabwe yonke jikelele. Okhulumayo uRosemary Ncube from Macingwane Plumtree. Engithanda ukutsho la ku Studio 7 ngithi Studio 7 yalala, alala Studio 7. Siyakuthanda Studio 7 ngoba unokhuluma iqiniso lonke, iqiniso lomhlaba silizwa ku Studio 7. Lokwenzakalayo emhlabeni wethu weZimbabwe sikuzwa ku Studio 7. Ngabe asuwe wena Studio 7 ngakonke okomhlaba sikuzwa ngayo. Njalo Studio 7 yasiduduza, uyasiduduza ngamaqiniso wonke kulumhlaba wethu. Siyabonga Studio 7. Siyadumisa ikhambani phambili Studio 7. Sihlale sisizwa amaqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani Studio 7 lenjani basakazi, siyabonga umsebenzi lwenzayo. Mina ngani ngiba lenkinga mbijana le vaccine, not ukuthi kumbe ngithi kayikho right kanjani kumbe njani. Inkinga yami enlayo ukuthi i-vaccine le abasekunabantu abaningi sibaziyo abahambile aba more than 60 years abayikuthi mabefike ukuthi bayahlatshwa bayaphendukiswa thaka ayifanele ukuthi ihlatshwa abantu abane-60 years and above. But then must bheka kahle sithole ukuthi i-coronavirus kakhulu ihlasela abantu abadala abayikuthi yibo 60 kusiya phezulu abale immune system engani si-down. Kanti manje le eyalapha le vaccine ukuthiwa ifuneka ama-18 years to 60 kuphela in between. And mbheka mbona ngazani leyi yi-age group eyikuthi almost i-immune system yabo isese-right. Ngesenzoba lo mbuzo ukuthi sabona umsekeli kamongameli ehlatshwa kathi nakakafika i-60. Hayi, ngabuza nje, ngizibuzeka nje bazala ngingatsho ukuthini.
Hayi, selibingelela ku-Studio 7 ngabe linjani. Ye, hayi, inkinga nje ukuthi liyabala amanye amalokuzweni ama-voice calls but amanye aliwabali, angazi inkinga likhetha njani. Kodwa ke umbuzo wami ukuthi ukhuluma ngathi sani maphosa kaFusman ka-Ward 1 case into engifuna ukubuza ukuthi kanti vele okuyini okwenzima kanti ukuthi lisichazisele ukuthi ke le vaccine le ezileyo iqondile yini nokuthi abantu becaziselwe nje befundise kahle kahle bezwisise ngayo ilokuzeni le ukuthi ke ivaccine le ukuthi iqondile yini ifanele ukuthi abantu beyithathe kwamampela yini. Siyakudinga ulwazi olunjalo ngoba njengoba ubona abantu besihlele emuva nje sithola lokulalokhu okwenza singazwisisi ukuthi kanti okwenza kungacaci nokuthi abantu befundise kahle kahle ngale vaccine kuyini ngoba asikhululekanga. Umkhuhlane asiwufuni kodwa kasikhululekanga ngoba silamfundiso esiyithole epheleleyo engasenza sikhuthalele ukuthi sihlabe kumbe sikhuthaze nabanye ukuthi abahlabe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amazwe asemise ukusetshenziswa kwejekiseni ye-COVID-19 elungiswa yinkampani ye-AstraZeneca alokhu esiba manengi ngoba lomjovo ubikwa unqumisa igazi labanye. Amazwe yasemise ukusetshenziswa kwale ijekiseni yagoqela iGermany, Italy, France, Spain lamanye. Kodwa inkampani le ithi okwenzakalayo akulani lejekiseni le ngoba phakathi kwenkulungwane zabantu esezihlatshiwe kulabantu abangamachumi amane nje kuphela ababe lodubo lokunquma kwegazi. Kodwa kwele Melika kule majekiseni amathathu kuphela asetshenziswayo athi ele Pfizer, Moderna, lele Johnson and Johnson. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Thwala Jackson, ukuze sizwe imbono yakhe ngokwegcikwane le-coronavirus lapho ahlala khona.
Igciwane le-coronavirus lesasekhona noma nje indawo eziningi sezivuleleke kodwa sinazelela ukuthi akhona amanye amabhizinisi ake athi wona cha abangeke bavumele abantu ukuthi baze enda kumabhizinisi abo bengafakanga imaski njalo bebegqubhuza ukuthi abantu kabazame ngazo zonke indlela ukuthi bayohlaba ijekiseni leli ekucatshangulwa ukuthi liyawuvikela lowo mkhuhlane. Kodwa hhayi lona igciwane lisasekhona, abantu basesebaningi impela ababanjwa benalo njalo abagula ngenxa yalo leli gciwane.
Belokhu bekhona yini obazwayo besithi abasoze behlatshwe ijekiseni le coronavirus?
Lapha nxa sekusiza ukuhletshweni kwamajekiseni baningi kakhulu abantu asebebonakele lapha bekhuluma mpela ukuthi bona ngeke bakuthakazelele ukuthatha leli jekiseni le gciwane le COVID-19. Bebika izizathu eziningi ezishiyashiyeneyo phecelezi nje ongathi mbekafitshane. Abaningi babo bathi kabathembi leli jekiseni ukuba impela lingabe liyavukela lo mkhuhlane. Kungabe lokhu kuyindlela nje yokuthi laba abenza le imithi bazenzele imali nje kodwa imithi yabo ingela msebenzi kangako kumbe mhlawumbe ngathi ingawuvikele umkhuhlane.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston eTexas ngapha kwele Melika.
Money made, we still flying on a daily. Let's spread the magic to the country, yeah. Cause we connected like gold. We connected in the streets. Now we connected like gold. We connected in the streets. Moro, moro, moro. Waking up and get the money made. We still flying on a daily. Let's spread the magic to the country, yeah. Cause we connected like gold. We connected in the streets. Now we connected like gold. You see me? We connected in the streets. Connected in the city, and we connected in the streets.
Ngakubi uhlelo lwakamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzakwamukela eminye njalo imithi yamajekiseni e-COVID-19 lamuhla lanxa belokhu bemadolonzima abantu ngokuhlatshwa. enye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke njengendlela yokulondoloza amasiko. Silugcibake lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulenjini ku www.voaindebele.com.